sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lichona njani mthokazi omuhle olamukela ku Studio 7 ngenjabulo ngomvulo msaka 4 kumbimbitho 2019 ngontungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Abasakhulayo be-MDC eHarare lakobulawayo bathi ozancintisana lomnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni weCongress ozayo uza kuba ezithezele olulenkume.
We are very clear ukuthi thina lowo ofuna ukuphikisana nomongameli sefuna ukuvusa elakhe ibandla. Kuhle nje ukuthi singayifika lapha eCongress athi azivusele nje elakhe ibandla ngoba phela kasiyani ukuthi abantu ngomongameli.
Umumo emasimini esigabeni seMathebeleland South ubikwa umubi kakhulu. Sile ngxoxo lomlimisi omkhulu ogatsha lwe-Arex.
Isimo sezilimo singathi sesiguqukile. Kulandela ukubona kwezulu lesithe salithola ngonhlolanja bese singasela themba sibili besithi sizalahlekelwa kodwa izolithe ngokuna kwakhanya kwavuka sibili ngaphansi kwabamanzi kodwa ngilusizi kulaba ababephuza ukulima.
Kwezempilakahle baningi abasakhulayo asebedanela kuzidakamizwa ngenxa yokonakala komnotho. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abasakhulayo bebandla le-MDC eHarare bathi ayizitha amalunga aleli bandla afisa ukuncintisana lomkhokheli walo umnumzana Nelson Chamisa emhlanganweni weCongress oza kwenziwa ngoNkwenkwezi. Bekhuluma emhlanganweni abawenze namuhla abasakhulayo laba bathe uChamisa nguye yedwa omele akhokhele leli bandla njalo kalimelanga ancintiswe. Kule nxabangxoza esiqhamukile kuleli bandla amanye amalunga alo esithi akulamuntu omele ancintisane loChamisa kukhetho lokudinga umholi walo omutsha. Kona kanelwa ukuthi umnumzana Douglas Monzora kumbe umnumzana Elias Muthuri balesifiso sokuncintisana loChamisa. Amazwi abasakhulayo be-MDC laba acotozwe ngabantu abaningi abathi ukwalela abanye ukuncintisana lomnumzana Chamisa kuveza sobala ukuthi leli bandla liphila ngemikhuba lemikhutshana yebandla leZANU-PF. Sixoxele umgcini sihlalo we-MDC kobulawayo umnumzana Mlandu Ncube yena othi labo njengabasakhulayo beHarare kabafuna ukuthi uChamisa ancintiswe.
Njengobulawayo youth assembly MDC sithi thina kasi ngeke sitshintshe umtshayeli webhasi otshayele kuthi kangaka ngokhetho luka-2018 kambe singatshintsha uChamisa ngalesi sikhathi sangesithembeni. We are very clear ukuthi thina lo ofuna ukuphikisana nomongameli wethu sefuna ukuvusa elakhe ibandla. Kuhle nje ukuthi singayifika lapha eCongress athi azivusele nje elakhe ibandla ngoba phela kasiyali ukuthi abe ngomongameli. Uyakwanisa ukuba umongameli we-Ferrari Society, siyakuvumela ke lokho. Kodwa i-MDC ayidingi umongameli, umongameli uvele nje ukhona.
Kodwa ukuya kuCongress Ncube kusho ukuthi izikhundla kumele zincintiswe laye uChamisa ngokwakhe usekuthile ukubana ofuna ukuncintisa esikhundleni akiso wamukelekile njalo uyavunyelwa. Lina liphikisana lalokho ngaliphi?
Asiphikisani lakho kodwa thina sibuthungameli. Uyabona nxa ubuthungameli kumele ufake i-direction. So abantu basenza saba ubuthungameli ngoba bekwazi ukuthi kumele sibambe inhlanganiso yabo. ifuna ukuthi inhlanganiso ingabi akula inhlanganiso engaba lama centers of power amabili icenter of power i1 engobabuthamisa and lokho sikholwa ukuthi ulamandla njalo uyenelisa ukuthi khulule asifuni into ezasidabulela ibandla and kuyabe kuqala kuleli bandla le-MDC ukuthi umongameli webandla ancintiswe ekhethweni le-Congress yebo yena umongameli wakhuluma kodwa thina ngoba ibandla lethu alisilo likaChamisa ibandla ngelezimbabwe ngelabantu bezimbabwe so thina sithi njengabantwana bezimbabwe okwakathesi sibhizi ngokufuna ukukhipha i-ZANU-PF njalo i-right foot forward yethu ubaba uWinston Dlamini lo ofuna ukukhipha unyawo lwethu laphambili lapho azaqalisa khona ukuhomapha siyabe singani kame kancani kumbe azivotela ibherari sasayatiyai
kodwa selitshiyane ngaphi lezanu khonapho Ncube nxa lingasavumeli abantu ukuthi bancintise ezikhundleni ezivumelekileyo ukubana zincintiswe
hayi kambe ngawuthi ama-province wonke oyi-12 e-very clear ukuthi u-president Dlamini nguyozaba ngu-president meaning to say the president has been nominated and contested and then ususiba le-ZANU-PF amahoveti esenza i-press conference esithi afuna i-candidate entsha so singakuvumela khonokho ukuthi i-ZANU-PF ye-nominate i-candidate ukuzothungamela i-MDC lokho asingeke sikuvume
nxa ubaba uChamisa elo sekelo mpela kungani lingavumeli ukuthi ancintiswe yiloba ngubani ofunayo lesabani
kasesabi thine sikuthoyo ukuthi i-ZANU-PF ayingezake inominate i-candidate loba umongameli kwi-MDC ngabe kazani bele-interest yokunominate ama-candidate hhayi besingavumela amebhukuthi bephikise upresident
kungani kanti ebandleni leno Ncube esikhathini sonke kungaba lokungavumelani umuntu kuthiwa uthengwe izanu uWalshman Ncube wathi ephuma ebandleni kwathi uthengwe izanu omakhuphe kwathiwa bathengwe izanu utendayibiti kwathi uthengwe izanu labomangoma uChamisa ngokwakhe bakhona abake bamethesa icala lokudlelana lezanu kathesi sokungumonzora lo Mudzuri kungani ikuhlala kuyizanu kuphela
mina okokuqala engisuku kutsho kasi zane sisho ukuthi umonzora kumbe umdzuri kathengwe izanu and vele kazikhulumi ngabo thina esikutshoyo sithi lowo muntu ophikisana lokuthiwo ngabanye abebandla njalo abuye anominatwe i-ZANU-PF i-ZANU-PF ithi nguye ongani ungcono ukuthi abe ngumongameli kulabanye njani yikho kusuka kuthi nikamawari
Bomnumzana Mlandu Ncube ngomgcinisi ihlalo ogatsha lwabasakhulayo kubandla le-MDC kobulawayo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ibandla le-MDC lithi ukuhlukuluzwa kwamalunga alo kuqhubekela phambili kulandela ukubotshwa ngempela viki kukamnumzana Godfrey Sithole omela iChitungwiza North edale lephalamende kanye lonkosazana Joanna Mamombe. Ababili laba bamiswe emthethwandaba namuhla eHarare bacela ithuba lokuhlawuliswa imali yesibambiso ibail kodwa umantshi uthe uza kwethula isinqumo sakhe kusasa. Ababili laba betheswa icala lokuzama ukugenqula uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa ngendlela ezingekho emthethweni. Sokulamalunga edale lephalamende awe-MDC edlula ishumi lanhlanu labalandeli baleli bandla bangamakhulu ambalwa ababotshiweyo kulandela ukutshengisela okwenziwe ngozibandlela. Umumo emasimini uqhubeka usiba mubi ngoba izilimo eziningi sezitshile osokubangele ukuthi ugatsha lukahulumende olubona ngezokulima olwe-Arex lukhuthaze abalimi ukuthi baqhubeke benakekela izilimo zabo eziseleyo. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Lokhu kwenzakala inhlanganiso ezilimukisa uZulu ngendlala zisithi izigidi ezinhlanu zabantu beZimbabwe babhekane lendlala lonyaka. Izilimo eziningi esigabeni seMathebeleland North sezichile ngelanga elikhona kulandela ukungani kahle kweZulu phose isigaba sonke lezinye indawo zelizwe. Umlimisi omkhulu wezifuyo nezilimo eMathebeleland North eRX, uMnumzana Dumisani Mbiwa Nyoni, uchaza isimo sezilimo eMathebeleland North.
Asikhangela isimo sezilimo lonyaka akukuhle. Abalimi baba lendima kaNovember abalutshwane, kwaba labanye abalendima kaDisemba, iningi laba lendima ngenyanga kaJanuwari uZibandlela. Indima eziningi ezikaNovember loDisemba kwabaningi kwatsha, kwathi abalutshwane ngenxa yokuthi ukunakwalo lalisina liseqa. Phose mhlawumbe ungathola ukuthi xa singasebenzisa umzekeliso wesiqinti esinjengesebubi emawadini angu-23 ungathola ukuthi phose angu-4 abenganathola izulu ngezikhathi ngezibanga eziba seduzeduze okuthi babe bephosa babe lesilimo esingcono. Kwezinye indawo belisiba khatshana lakhatshana, usuthola ukuthi kona komunye kuthile komunye kuyaphila.
UMnumzana Nyoni uthi indawo ezibalisa iGwelutshena, iLupane leLisulu izilimo ziyathembisa loba nje inengi latshelwa ngamabele. UMnumzana Nyoni ukhuthaze abalimi ukuba banakekele lezo zilimo ezithembisa ukuvunwa njalo balinde izilimo zabo zingaze zachaphazwa izinanakazana.
Sikwayisa kubana abalimi kabalinde emasimini. Silobudla obunengi obuba khona. Okokuqala kuba izifuyo zabanye abalimi. Okwesibili kube izingulube zeganga, lezinye nje inyamazana. Nxa kuyilaba basendaweni ezilendlovu, lendlovu ziyabavakatshela emasimini ngalesi sikhathi sokuvuthwa. Kwesokusithi abalimi amabele lenyawuthi, sithi kabalinde bangadlelwa zinyoni. Ngoba khonaphana nxa eseqalisa ukuba ngamachaphazi kusiya ekuvuthweni kwamabele lenyawuthi, inyoni ziyabe sezibhahile. Ikakhulu okwalonyaka ngenxa yokuthi utshani endaweni eziningi abuzi ukuvuthwa, abutshengisele ukuthi buzavuthwa ngendlela efana leminyakeni ukuthi inyoni zizazi sutha zidla intanga zotshani. Kutsho ukuthi zizabe zisiza kulabo abalendima zamabele lenyawuthi. Sibuye sixwayise njalo ukuthi kwezona izindima esizithembileyo ezingani izingconywane zikaJanuwari, kuqakathekile ukuthi sibe silokhe silwisa ukuhlakulela, sisiyahlola kabili nxa kuthiwa khona sehlulekile, sihlole kanye ngelanga esokuthi i-scouting, ukubona phela ukuthi akulabudla obuba khona emasimini. Kungaba ngamatheza, kungaba yibudli bona lobo obudla izilimo zethu esithi i-fall armyworm. Kuqakathekile ukuthi kwena umlimi xa kunanzelela akuthathele inyathelo. Silesilimo sochinda kwezinye indawo. Isilimo sochinda sesenza amaluba kathesi, siqalisa lokubumba amabhola ayiwaza phuma phela uchinda lwethu. Kuqakathekile ngalesi sikhathi ukuthi umlimi aqine ekuhloleni ukuthi akulabudli njalo khonapho esilimeni sochinda. Nxa sokudingeka ukuthi kuchele imithi, abonisane labalimisi bachele imithi yokuvukela amabhola la awochinda angazadliwa ibudlo obunjengabo American bollworm, okubhola kungene phakathi kochinda kwebhola lochinda kuhle kuluchithize uchinda lungaze lwabe lusakhula lwenza ibhola.
Umlimi uMnumzana Mandla Chuma uthi izilimo zakhe zivukile ngezulu eline ngomhlolanja loba nje abanye bengelalutho.
Isimo sezilimo singathi sesiguqukile kulandela ukuna kwezulu elisithe salithola ngonhlolanja, bese singasela themba sibili besithi sizalahlekelwa, kodwa izulu lithe ngokuna kwakhanya kwavuka sibili ngaphansi kwabamanzi. Kodwa ngilusizi kulaba ababephuza ukulima ngoba akulalutho emasimini, khona bezama ukuthi balime, so singazi ukubana kuzamila kumbe njani kodwa thina sasilime ukuqala hayi uyathembisa nxa lingathi line njalo kuyona linyanga kaMpimpido sibonane singafuna
ugatsha lukahulumende olubona ngezomumo womkhathi selokhupha imibiko ebonisa uZulu ngesikhudumezi esikhona elizweni esilakho ukudonsa amalanga athize kubangelwa ukuguquka komumo womkhathi iningi labalimi libhekane lokutsha kwezilimo kubangelwa ukungani kahle kwezulu kanye lokuchisa okukhona osekubangele ukuba abalimi babhekane nendlala ezinye inhlanganiso zithi lumnyaka kulabanengi abahlala emadolobheni abazadinga uncedo lokudla lanxa kuvame ukuba ngabe maphandleni kuphela ngimela iStudio 7 yokubulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku-13860 kilohertz.
Kulomteni weplum tree ososizini olukhulu esigabeni sakumakhulela 2 ngemva kokubhujelwa ngomntwana olunywe inyoka. Uzinhle Leya obeleminyaka yokuzalwa elithumi njalo obesenza izifundo zika grade 3 eBhuje Primary School ubhubhe ngempela viki ngesikhathi egijinyiselwa esibhedlela ngemva kokulunywa libululu elele ngolwesine ebusuku. Ungcwatshwe izolo. Sixoxele sihlobo sakhe njalo eyisakhamuzi umnumzana Christian Dube wasichasisela okunengi.
Engakuchasisa nje ukuthi umntwana kukhanya inyoka le ingene endlini ebusuku belele. So kwenza ke leyo singazinyoka leyo mbe ingabe ingene engutsheni lowa uyithintile kodwa esebuthongweni yasemluma ke ngaleyo ndlela wakhala wasevusa ke abazali ukuthi hayi lapha ngilunyiwe ekuvukeni kwabazali labo ngabantu asebekhulile ngabantu abadala mpela abantu abakhangele umntwana so bathe ekuvukeni kwabo bamthola elegazi esandleni abasazange bananzelele kangakho bacabanga ukuthi hayi mhlawumbe umntwana ulunywe ligundwane ngoba kukhanya imlume kwaze kwabe kabili okwenza ke leyo walala ke umntwana kuthe ekuseni bavuka bayithola ke lenyoka bayibulala kodwa umntwana esevele senjani esevuvukile isandla
esibhedlela kumbe ekliniki kalizange lithole yini usizo.
Usizo lutholakele esibhedlela babuNkomo kodwa esingakutsho nje ukuthi kutsho ukuthi isikhathi umntwana ahambe ngaso bese kuvele kuwona gesi ngoba kukhanya uhambe ngathi ukhanya ulunywe ebusuku ngolwesine iyo lenyoka then waya esibhedlela kutsho ukuthi ngathi bese kuyi-Friday ekuseni sebebona sekuserious bamhambisa ke lokuzeni esibhedlela deft esibhedlela bambizele ambulance then iambulance yafika endleleni ke esesiya ePlumtree yikho la kuhle khona kala khona watshona umntwana.
Njengesigaba lihlukumezeke kangakanani ngalesi sehlakalo?
BabuNkomo sihlukumezeke kakhulu ngoba ukulahlekelwa ngumntwana ngale indlela ngathi nje loba kulahleke umphefumulo womuntu kuyazwisa ubuhlungu kakhulu engingakutsho ukuthi sihlukumezeke kakhulu ngathi kusukela kubukhokheli wonke nje obeward 9 bese ngisithi nje ngizibonele nami ngawamamehlo indlela ababalisa kade behlukumezeke ngakhona BabuNkomo ngoba ungabona abantu abadala sebesehlisa inyembezi ngale ndlela kade sekusenzakala ngakhona ngitsho la manesi esibhedlela lawo sesinawo mpela umntwana ebekwa hayi kubonakala mpela abantu behlukumezekile engingakutsho hayi kuyadabukisa mpela kakhulu abantu esigabeni bahlukumezeke kakhulu BabuNkomo sehlukumezeke kakhulu impela ukuthi asikwazi ukuthi into esingayichaza sithini.
Umnumzana Christian Dube isakhamuzisa kwamakhulela 2 ePlumtree njalo uyisihlobo sikantombazana olunywe inyoka watshona ngempela viki. Udaba lokulunywa kwabantu zinyoka ezwekazi le-Afrika ludubo oluhluphayo kakhulu, kanti njalo le mithi yokwelapha umuntu oyabe elunywe yinyoka kayitholakali kalula emazweni amaningi. Kolunye njalo udaba olwenzakala esigabeni se-Plumtree, amapholisa asebophe abafana ababili abasakhulayo abaphume kuvidiyo esabalale enkundleni yokuxhumana e-WhatsApp bebhaxabula omunye untombazana ezibunu. Omunye wabafana laba ubikwa ebethandana lo ntombazana lo, yena okhanya ele minyaka yokuzalwa ephansi kwelitshumi lanhlanu. Abasolwa bazamiswa emthethwandaba e-Plumtree kusasa. Kulife Talk lamhlanje sihlaziya udaba lokuxokozela osokuqhamuke kubandla le-MDC ngaphambilini komhlangano alo wokukhetha abakhokheli abatsha owe-Congress. Thumelani iWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Melika zilokhu zidinga abangaba besinde engozini yezavunguzane ezitshiye umonakalo omkhulu zabulala abantu abangamashumi amabili lantathu edolobheni le-Alabama ngempelasonto. Kulabo sakhulayo abasebenzisa izidakamizwa abathi benza lokhu ngoba bephatheka kubi ngendaba yokuswela abangakwenza ukuziphilisa lokuzilibazisa, kubika uMavis Gama.
Omunye wabasakhulayo laba ongathandanga kubethwa ngegama lakhe ngoyaziwa ngelokuthi Fatso utshelela umsakazi ukuba usebenzisa udakayo ukubalisa insango lomuthi wokukhwehlela ukuze azikhohlwe inhlupho.
Toba chaikondotoba kuti ndiwane chinodhaka.
Saka ndokuchonja ngingachonja ukuthi ngithole kuyimandlana kokuyathenga ukuthi asale lokhu. Ngiyacela bakithi ukuthi ngabe siyatholiswa okokwenza. Ngilawo amacebo amaningi engingawasebenzisa ukuziphilisa. Kunje mina labanye bami sibekhawash, kodwa okokusebenzisa kakukho. Sifuna nje imitshina embala nje kuphela. Asisoke sakusebenzisa thina okudakayo lokhu nezidakamizwa nxa singatholiswa kwakwenza sihlale sibhizi lathi
nematotibathira.
Ufatso ule minyaka engamashumi amabili njalo waphutsha izifundo zakhe zikaform 4 wehluleka ukuqhubekela phambili. Akazihluphanga ukuthi ayethatha impumela yale mihloliso ngoba kungekho angakusebenzisa elizweni elingamtholisi mathuba okuziphilisa. Ubongani Madziwa ngosakhulayo osebenza kunhlanganiso ye-Epworth Sivu Young Influencers Network Connect ulandisa ngakubona kusenzakala lapho asebenzela khona e-Epworth. Ke sizwe imbono kabongani kudaba lwabasakhulayo abasebenzisa okudakayo lezidakamizwa.
And gathesi we now have ama homemade drugs. Kudala ama drugs ayenza like ukungeniswa from other countries, but now ama-drugs selungiswa ngabantu ezindlini zabo, of which it's a very big problem elizweni lethu leZimbabwe.
Ubongani uthi lanxa imithetho ikhona elizweni yokwenqabela ukusetshenziswa kwezidakamizwa kayisetshenziswa ngendlela efaneleyo ngoba kubotshwa abatholakala bekusebenzisa loba ukukuthengisa kuphela, ikanti uma kuletha elizweni abathintwa.
Kubuya abanye abantu like kuma-locations kuma-ghetto be-recruit abantwana abancane ukuthi benzeni, babe ngama-drug sellers. Thina sibathengisela ama-drugs and then we give them back the money. Umpolisa engabona mina uyakupha mina, kodwa mina ngithunyiwe.
Umsunguli wenhlanganiso ye-Science of Hope Trust, uNkosazana Samantha Sibanda, uthi kungumlando kaZulu okubalisa osemabandleni ezokholo ukuphatheka kwezokulimukisa abasakhulayo kungoze khona ekuthatheni izidakamizwa.
Into esikade sikhona emasontweni ukuthi siyakhangela sidlule, sikhangele sidlule, but sithi esikuqala kathesi ayisikho lokho. Sifuna ukukhangela sibe le concern, sifuna ukuthi njengensonto singakwenza njani njengabantu abatsha. How can we respond to ama problems achiyetshiyene?
Umqondisi wenhlanganiso eqhuba imisebenzi yokukhankasela ingozi ekhona ekuthatheni okudakayo eye Unite for Purpose Care and Rehabilitation Group, UPCG, ngaphansi kwebandla le Holy Cross Budiriro Roman Catholic Church eHarare, umnumzana Herbert Daka uthi kungalesi sizathu abebandla lakhe bakubona kufanele basebenze labasakhulayo laba ukubalimukisa kungozi ezikhona nxa beqhubeka besebenzisa okudakayo lokhu.
As UPCG, we have a department we call the home-based care department, where we recruit and train. Rabbit keeping.
Umnumzana Tinashe Chimonyo ngumholi wabongi unesi in charge lapho kwelatshwa khona ababulawa ngumkhuhlane wengqondo esibhedlela seParirinyathwa Group of Hospitals. UChimonyo uthi ufisa ngabe uhulumende uyaluqakathekisa lolu hlangothi njengalokho akwenza ngesikhathi elwisana lodubo lokusabalala kwegciwane lomkhuhlane wengculaza.
Most of the guys that do drug and substance abuses.
Esengikunanzelele ukuba iningi lalabo abasebenzisa izidakamizwa zokudakayo kuyibo njalo abenza ucansi olungavikelekanga, yibo njalo ababa lezithandani eziningi ngoba bayabe besenza lokho ngesikhathi bedakile. Kungakho singanelisa ukuba siza laba bantu siyabe sesinqobe njalo izinto ezimbili njengoba siyabe sesizelwa kudubo lokusabalala kwegciwane.
Ingcwethi zithi kunengi okubuyisela muva imisebenzi yokulwisana lodubo lokuthathwa kwezidakamizwa, ukusetshenziswa okungekho emthethweni kwemithi lokudakayo kanye lokuthengiswa kwakho. Lokhu kubalisa inkohlakalo kwabamele babone ukuba umthetho uyalandelwa ukuze babotshwe abakuthengisayo, ukuyekethiswa kwemingcele lapho okunye kwakhona kungena ngakho, ukuthula kwakhe uZulu lalapho ebona icala lidalwa labazali abanganakekeli abantwana sikhathi sonke. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Kama.
Kwezenguqu weqembu lechikeneni libe ngochikilobhanqa 1-1 lele Ferroviario elaseMozambique emdlalweni obusemalabi. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu le-Chicken Inn liselizweni laseMalawi lapho ebeliye lungiselela khona ukuqala kwemidlalo yalonyaka ye-Premier Soccer League ngokuphatheka komncintiswano wenyasa Big Four wona obugoqela amaqembu amabili awaseMalawi kanye lelilodwa elaseMozambique. Kumidlalo yalo emithathu eliyidlale kulo mncintiswano, iqembu le-Chicken Inn linqotshwe nge-1 kanya kwakuqala ngele-Beaufort Wanderers elaseMalawi, kwathi kwesibili litshaywe nge-2-1 ngelenyasa Big Bullets elaseMalawi futhi eliqeqeshwa isizalo neselizwe laseZimbabwe uCalisto Basua. Umqeqeshi weqembu le-Chicken Inn uJoey Antipas utshele intatheli zindaba uba ukuya kwabo kwele Malawi kumuphe ithuba elokuba ebone abadlali abatsha abathengwe yileli qembu.
Sasisebenzise leli thuba ukuba abadlali abatsha bejwayele ukuthi sidlala njani kuleli qembu, njalo abadlali abafana noTshawana Chimpunza, uSipho Ndlovu kanye Clive Augusto badlale kuhle kakhulu. Osekusele yikuba sibone ukuba abadlali bethu sibamisa njani uze sibumbe iqembu elizasipha impumelo esiyifunayo.
Aphezu kaChipunza, uNdlovu kanye lo-Augusto, iqembu le-Chicken Inn lithenge abadlali ababalisa uMalvin Gaki obedlalela iqembu leHarare City, uBrett Amidi obedlalela iqembu leDynamo Sport, yena engumdlali weqembu le-FC Platinum, Nalenye iqembu lechikeneni liphushe imidlalo yeligi lisendaweni yesithathu engalaneni njalo lonyaka likhangelelwe ukuba ngelinye lamaqembu azalwisa kanzima ukuhluthuna isicoco uqembu le-FC Platinum lona eseliphakamise isicoco eminyaka emibili ilandelana. Ekuphendukeni kwalo ekhaya iqembu lechikeni likhangelelwe ukuba lingqikilane liqembu le-Highlanders ngomncintiswano walonyaka owe-ZNA Commanders Charity Shield. Ngiyimele iStudio 7 ngobulawayo ngingujoseph Njanjini.
Siyabonga Jahale Zansi kwanele mthwakazi omuhle likhumbulelo uyalandela uhlelo lwe-Live Talk olivalelisayo ngontungamilinkomo matukanduna bafupatila.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.